Isibhedlela esikhulu seGwanda yiso esithenjiweyo ezantsi eMandebeleni, njalo labo abayabe begula kakhulu badluliselwa kulesi sibhedlela. Iningi lalabo abavukele esibhedlela ngomvulo ekuseni badluliselwa emuva kulandela ukukhalala umsebenzi kwabongi. Omunye osebenza kulesi sibhedlela ongathandanga ukuvezwa igama utshela abagulayo ukuthi babuyele ekhaya ngoba kungelancedo abazaluthola.
Abantu abalibona kumele balilaphe kathesi kabab, but abafuna ukuthinjiswa vele yantula yabona ukuthi lapho kubhaliwe lapho lilatshwa khona. So even ingathinjelwa vele akususa umncede ukuthi ngoba kuthola umuntu osalibona.
Lokho kudanise iningi lalabo abakade bezokwelatshwa abajabalayo imali yokuthi baye kubodokotela abazimeleyo.
Isibenzakazi kanti bastrike hayi bona kuthi strike ngokuthi ukuthi
umnumzana Thabani Moyo obelethe isihlobo sakhe esibhedlela uthi abamangele ukuthola abongi bengekho emsebenzini.
Yes, but they made him look at the stuff, but we understand that they disorder in terms of our operation.
Osaphethe isihlalo somqondisi wesibhedlela seGwanda udokotela Rutendo Manyathi uthi abongi abafika phosa amakhulu amathathu bakhalale umsebenzi kulesi sibhedlela okudale ukuthi bavale. UManyathi uthi abongi abalutshwani abasemsebenzini belapha labo abaphatheke kakhulu labomama abazithweleyo abazodinga uncedo lapho sebehelelwa kuphela.
Omongi bakhalale umsebenzi kungakho sivale ezinye izingatsha zesibhedlela, kodwa siyancedisa laba abaphatheke kakhulu labomama abazithweleyo.
Abongi abasafundela umsebenzi kanye leRed Cross yibo kuphela ababonakala esibhedlela namhlanje. Ngingu-Albert Ncube wendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.